So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhla ziku 3 inhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival.
Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise.
Selidumela eMansumpeni kudaba lokhetho, amabandla ezombusazwe esematasatasa.
You are nothing in this party. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
No election.
Ibandla leParliamente yamazwe abensundu elePan African Parliament selisolwe kakhulu ngemva kokuqhamuka kwedlakela olubangele ukuphoswa kwezibhakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival esithi kumele kuthuthukiswe imidlalo ukuhuga abavakatshela ilizwe bevela kwamanye amazwe. Ubathabile Masuku sedulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlakeleli abaningi kanye labo kulondoloza amasiko koBulawayo bamukele ngenjabulo ukusekelwa ngumongameli Mnangagwa, bethi lokho kubakhuthaza ukuthi baqhubeke besebenza. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
IBulawayo Arts Festival siyincoma kakhulu ngoba ihlanganisa abantu abavela ezabelweni ezehlukeneyo, njalo iveza sobala ukuthi singabantu abalamasiko ehlukeneyo. Kusiya phambili ngikhuthaza ukuthi lokhu kungapheleli ekujabuliseni abantu, kodwa kuthuthukise amabhizimusi kanye le-tourism.
Umongameli uchaze ukuba kusobala ukuba idolobho lakoBulawayo yilo ingcitshi kwezokulondoloza amasiko lembali yelizwe. Ukhuthaze ukuba izizalwane zeZimbabwe kumele ziphatheke ekusekeleni inhlelo ezifana lalezi. Ungezelele ukuba lokhu okuqhubeke lamhla akumelanga kube ngokwelanga elilodwa, kodwa ugatsha olubona ngezokuvakatsha iziphathamandla zedolobho ukuba ziqhubekele phambili zithuthukisa imisebenzi efana laleyi. Umnumzana Simon Mambazo Phiri, okhokhela imicimbi yeBulawayo Arts Festival, uthi kuqakathekile ukuthi abahlabeleli babukise izipho ezibukekayo.
Siyathanda ukumbonga umongameli ukuthi asixhase namhlanje. Bezamasiko, abezokujayiva, abezokuhlabela, abezokuacta, abalala izopho lokubana bakubonise lokho elikubone namhlanje. Sithi noma ubhubhane lo-COVID lusakhona, asincedisaneni ukubana sivule imisebenzi yalabo abaphila ngamathalenti.
Umqondisi weNational Art Gallery koBulawayo, umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, uthi abantu beMathebeleland yibo okumele baqale ukuthuthukisa imidlalo eyenziwa ngabahlabeleli bakuleso sabelo ngokubahlawula.
Thina esisebenza kwezamasiko, nxa abantu bepackage amasiko abo bawathengisa, bawathengisela inzalo yakithi lalabo abavela kwamanye amazwe avela phandle, nxa sikhangela thina abalapha eZimbabwe, thina yinto okumele sikonsume okokuqala ama-cultural products services akhona, ngoba yithi inzalo yakhona lapha, yithi esilomlando yokulondoloza imvelo yethu yokulondoloza kwezamasiko lemidlalo. IBulawayo lidolobho elemhlobo etshiyeneyo, kumele siziqhenye sidale ubuntu obumqoka. Ngakho nxa sesihlanganisa le-tourism, sokudingakala phela inzuzo ukuthi abantu baphile ngomsebenzi wezandla nongomsebenzi wenyawo zabo. So yikho kuqakatheke kakhulu ngenhlelo ezifana lalezi ezenzakalelamuhla.
Umongameli Mnangagwa obehamba lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwengwa ubekhangelelwe ukwethekelela indawo ezimbalwa kobulawayo okubalisa isithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba olufanayo umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi abantu bazathola imithi eyeneleyo yokwenqabela i-COVID-19 yona ebikwa ibisisilela. Umnangagwa wethule la mazwi emkhosini wemidlalo yokuzijabulisa eBulawayo Arts Festival. Lokhu kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 682,242 sebehlatshwe ijekiseni le. Lokhu kukhuphule inani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamuka laya kunkulungwane ezifika phose ezingamachumi amane 39,031 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yayo 1,599. Kusenjalo umhlali weHarare umnumzana Dinashe Gumbo watshelwa ukuthi ijekiseni le ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere, Wilkins le Parirenyatwa kumaviki adluleyo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uze wahlatshwa ekhaya lakhe eMberengwa namuhla.
Ah, namhla ngiyathaba kakhulu, ngiyathaba kakhulu sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mashebadza in Mberengwa West. Ah, ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye e5 ama centers babe sithi bona habala le vaccine yokuqala kodwa namhla ngitholile eMaborondo and amanesi angkhona they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona onke ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa lei vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi kodwa ngiyanyanya yathaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina eStudio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and one motivator mina ukuthi ngiyidinge lei vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi kutaza abantu ukuthi bahlatshwe prevent le COVID-19.
Manje uza kwenzani sokufanele uhlatshwe esibili bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe lei. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede lei process. Hayi today at least I've moved.
Lo ke ngumnumzana Dinashe Gumbo umhlali weHarare ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le esigodlweni. Amabandla amancane ezombusazwe akumanyano wePolitical Actors Dialogue athi kuqakathekile ukuba abadabuka kwamanye amazwe baphiwe ithuba lokuvota kungela bandlululo kukhetho lomnyaka ka-2023 ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene umhlangano osanda kugqitshwa enyanga bathi lukhulunywe kabanzi udaba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Amalunga ePollard ahlaziye okwethulelwe idale lePhalamende zinhlanganiso ezijiyeniyo ezifisa ukuba kungeniswe kumthetho obunjwayo obizwa ngokuthi yi-Electoral Amendment Bill. abamele amabandla achineyo bathe bafisa ukuba kuguqulwe umthetho we-Electoral Act kungakapheli umnyaka. Bafuna kufakwe iziqa emthethweni lo ezinjengokuthi abantu abakhubezekileyo emehlweni bavote besebenzisa i-braille ukwenzela ukuba bengancediswe ngamapolisa ukuvota. Njalo umsakazo kaZulu weZimbabwe Broadcasting Corporation ubanjwe ngamandla okuthi wonke onesifiso sokuvotelwa akhulume loZulu kungela nhlawulo. Baphinde bathi bafisa ukuba abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ngobuningi babo ukuba bangene eZimbabwe bezohlolisisa ukhetho. Umnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, ubesemhlanganweni lo uthi kuqakathekile ukuthi kube labantu abavela kwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho.
Besikufunayo ukuthi nxa kufika ukhetho luka-2023 kungabi khona ukuxokozela, yonke imithetho ekumele ilungise sesiyilungisa khathesi. Sesifakile i-proposal yethu ezahamba eParliament ukuthi thina sibone ngathi kuyini okumele kulungiswe ku-electoral reform lokuthi izekhi yona ngwayo iwubambe njani umsebenzi wama-election.
Umnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi kumele udaba lokuvumela abantu ukuthi bahlolisise ukhetho eZimbabwe luphathwe ngonanzelelo.
Ilisho likahulumende kali alicimezanga khonapho, likhangele ukuthi asikesi siyethule izitha zethu sithi ngama-observers, abantu abasitshayelela phansi sithi ngama-observers, akusoze kukhandle khonokho. Ngakho ke kuphelelisiwe thina isadaki iphelele, isadaki ama-guidelines ayo alandelwayo nxa ukuqhutha ukhetho yikho sikulandelayo.
Abanye abangene umhlangano lo owenzelwe enyanga bathi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF kalifuni ukuthi kubuye elizweni ngesikhathi sokhetho abaphikisa uhulumende. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uyakusola lokhu.
Kuyabe kuyadanisa kakhulu nxa kuyikuthi ibandla elibusayo ele-ZANU-PF liyala ukuthi amanye amazwe abuye azokhangela azohlolisisa ngesikhathi sokhetho ukuthi ukhetho lwethu luhamba kanjani.
Kwaba nokuxokozela okumangalisayo ngomnyaka ka-2018 kusanda kwenziwa ukhetho, abanye abaphikisayo besithi kalwenziwanga ngefanelo. Kodwa ababemele amazwe akuzwekazi le-Afrika bathi lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland, ngingu-Gift Dube.
Livetalk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngobhubhane lwe-COVID-19 lenhlelo eziphathelane labesifazane. Ngesikhangelane. Abachuchisi besigaba seMinnesota kwelemelika bathi bafuna ukuthi ipolisa elimhlophe uDerek Chauvin, owatholakala elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd, agwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu. Iziphathamandla zakweleNigeria zithi abantwana besikolo besiMuslim abalikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 bathunjwa ngabantu abahlomileyo ngesonto. Amabandla ezombusazwe asiqalile ukulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Inkokheli yamabandla la agoqela eleZANU-PF, MDC Alliance, MDCT, Transform Zimbabwe, Constitutional Assembly, lamanye asekhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lawe Senate kanye lomongameli. Amabandla phose wonke aphikisayo avumelana ukuba kumele kuguqulwe indlela okuvotwa ngayo okugoqela abalinda ukhetho ngosuku lokuvota abadabuka kwamanyamazwe okumele bahlolisise ukhetho lolu lokunye okumbalwa. Bafisa njalo ukuba konke lokhu kwenziwe ngokuguqula umthetho we-Electoral Act oza kwenza ukuthi uhulumende alendele izifiso zikaZulu. Azangena kukhetho oluzayo na amabandla aphikisayo nxa kungaguqulwanga indlela yokuqhuba ukhetho elizweni? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Patrick Ndlovu webandla lezaphu kunye lomnumzana Thabani Nyoni ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Okathi isiZulu ezibaphakela isithembi information leyo ngoba beyibona ilubhaga lezanuthe futhi ngayibumba ifake abantu abalesizo abavela ku-academic field abavela kukhethi futhi bisosayati ibe beyabo bonke bona laba abantu yibo sebona khona okwakuqala i-independence i-commission le. So sikuqala ngokubuzwa wayo sibize sidide i-trust kuZulu ngoba kathi isiZulu vele ikhetha i-election ezibaphakela isithembi ngoba babona i-election yezibathu i-rubber stamp yokuthi selizanukuyethe manje ukuthi iqhubekele phambili isukuliza uZulu weZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Baba Nyoni, akungene khonapho utho ukuthi pho kuwenzakala yini ukuthi kuguqulwe i-electoral commission kube yileyi ezimele yodwa?
Ngizaqala ngokuthi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi uhlupho lwethu yikuyini elizweni. Uhlupho lwethu yilokho esingakubiza nge-classic crisis of confidence in national institutions and processes, including electoral processes. NgesiNdebele ngikubeka ngokuthi ukuswelakala kokuthembakala kwezingatsha zikahulumende lenhlelo ezenziwa nguhulumende kuphathele ikakhulu lalezo ezokhetho. Abantu kabathembi ukhetho, kabathembi inhlanganiso eziqhuba ukhetho, kabathembi lezinye inhlanganiso okumele ziphathise esikhethweni njalo ziphatheke lekhethweni ngisitsho lezanu TF yangkhona. So ikhokho lokho okuqakathekile okumele sikuzwisise ukuze sibe kwazi ukuthi nxa sikhuluma nge-electoral reform sitsho ukutshintsha. Sitsho ukuthi ngezinye indlela abantu nxa kuthiwa hambani liyevota bayazibuza ukuthi ngivotelani vele sikwazi ukuthi ngubani ozawina. Nxa kungathiwa siregisteni bathi ngiregistelani njengoba vela kulanto etshintshayo. Yabo ngezinye indlela kabathembi ukuthi singahamba siyevota laphana kuzaba lo tshintsho, whether utshintsho lolo silitsho ngokutshintsha abakhokhelayo kumbe sitshintsha utshintsho ngokuthi kukhokhelwa njani.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela okunye elifisa ukuthi kwenziwe kuyini
ama-election baba angayenzelwa ukuthi ayi-combined lokhu kwawe nama-election la awenziwa i-presidential, i-MP le-council. Sikubona kakhulu ku-service delivery emadorobheni ngoba sokukhethwa alo ngiphathi lines kukala laphana sekusenzwa o-local authority i-service delivery sangcono ngoba abantu bebegala abantu abalohlola. Manje loku ndoda lona umgabe wakhuthwa ukudliwa wasebambatha ama-election i-service delivery yakhe yehla ngoba nxa sokuya ku-election abantu abaningi i-local authority bayefosa iyefucela kifucela yabo besinokuseparate.
Akutsho baba Nyoni ukuthi-ke nxa kuyiwa phambili kambe kuyaguqulwa yini konke khona okwakufunwa ngabantu kungakasho ukukhetha?
Hhayi, mina angiboni ngaphandle kwezinto ezilandelayo engingazitsho zenzakale, angiboni sibili ukuthi kuzaguqulwa lanxa ivini kuguquliwe. Futhi mana ngihle ngengeza ukuthi umumo nje the political atmosphere la ukumele utshintshe ukuthi kukhulunywa njani ngamabandla la abakhankasayo. Othi ngibe kanje ukuthi ngithole ukuthi kumele kwenzakale ezinye izinto ukuthi kuze kutshintshe la kudingakala ukuthi la amabandla lawo aphikisayo azimisele ekuthini akula khetho kungalabanga lo tshintsho. Eminyakeni edlulileyo sinanzelela ukuthi bajayele ukuthi bangaqaqi ukuthi vele bafunayo. Baqala bathi akula khetho kungabi lotshintsho, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubabone sebengenile, ukhetho luqhubekele phambili. Kuthi nxa sokuphambanisekile izinto sebesiye emakhothi, sebesiya kuthi hayi laphana kuhambanga kuhle, ukuthi vele kwakungandi kungandi kukandi. Amakhothi angikhona lawo atholakale engaqhubi indlela yokukhangela ukhetho ngendlela eqondileyo.
Uthi nxa sokumemezelwe ukhetho liyabhudlukela nje selingena selisithi hayi kungani sokulungile, kodwa ligcine lithinga lisithi akula ama-reforms angkhona. So kuyini okwenza ukuthi ligcine lingena kukhetho kungakalungisi into eziningi?
Ukubhoyikota ngokuqala lukhetho kulegitimayiza i-ZANU-PF siyalwa silala i-ZANU-PF but we are fighting.
We are fighting.
Lo ngumnumzana Thabani Nyoni, ingcwethi kwezombusazwe, exoxa endawonye lomnumzana Patrick Ndlovu oyebandla lezaphu belo Gibbs Dube we Studio 7. Idale lePhalamende yamazwe abensundu ele Pan African Parliament eligcile kwele South Africa lisolwe kakhulu ngabanye ngemva kokuqhamuka kodlakela olubangelwe yikungezwani nokungavumelani ukuthi inkokheli ikhethwe njani. Kwaphoswa izibhakela kubangwa izikhundla uThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
You are nothing in this party. You are not elected to be anything.
Your chairmanship expired yesterday. Election.
Ngiphendukela abayinkundla yezibhakela idale lePhalamende yamazwe abensundu eAfrika. Umeli wedale lePhalamende yeSouth Africa unkosikazi Phemi Majudina wakhatshwa. OweZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes watshilwa isandla saze sanyela. Bekuhaswana ngenhlamba kungekho lalelo omunye phakathi kwabameli bamazwe ayethunjwe ngeleFrance lalawa ayethunjwe ngamaNgisi. Konke lokhu bekubangwa impikiswano yokuthi umkhokheli waleli phalamende akhethwe njani. Abameli bamazwe e-Afrika asentshonalanga kuyibo abaningi bafuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho, kodwa abameli amazwe asezansi ayethunjwe ngamaNgisi bafuna kuphananwe amathuba okukhokhela kutshintshwana ngokuvumelana. Umeli wePhalamende eZimbabwe unkosikazi Barbara Rhodes uvele wasukuma wayavimba ukuthi ukhetho luqale.
I do not agree with going ahead with this election.
Asekeleni ukuqhuba ukhetho, siphane amathuba okukhokhela.
To the clerk of this parliament, I submit.
Kodwa abadabuka emazweni abethunjwe eFrance abagoqela ophuma esikhundleni sokuba umkhokheli waleli phalamende umnumzana Roger Godo Danga odabuka eCameroon bebengafuni ukuzwa lutho, befuna ukhetho uphela.
If you want to apply rotation.
Asonke lesi sikhathi ke siqhuba ukhetho manje sekutheni, lokho kutshengisa ukuthi akukho ukubambana e-Africa.
Le nkulumo engihlanga kuhle kwabadabuka emazweni asezansi ezokazi kugoqela nommeli wedale leSouth Africa unkosikazi Phemi Majudina.
You people from
ningamaqini alithembekanga.
Ngemva kwamalanga amathathu kuphikiswana, ukhetho lwelamiswa iParliament yavalwa. Kwathiwa amalunga ayekwehlisa ulaka. Isikhulumeni sebandla elibusayo kwele South Africa i-African National Congress umnumzana Pule Mabe uthi kuyayangisa okwenzeke kuleli iParliament. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabena uthi kusegcekeni ukuthi i-Africa yehlukene phakathi.
So kuyatshengisa kakhulu ukuthi abukho ubudlelwano phakathi kwezwekazi le-Africa. Thina-ke njengebandla lamakomanisi kuyasihlupha kakhulu ukuthi izwe lethu le-Africa lokhu lilandela ukuthi lona ingxenye yayiphethwe kumbe incindezelwe ngama-French, ingxenye yayincindezelwe ngamaNgisi.
ingcitshi kwezembali e-Afrika e-University of Johannesburg, umnumzana David Monyane uthi udlakela uqhamuka ephalamende luveze i-Afrika elesithombe esibi kakhulu.
We see it reflecting the weaknesses of the entire AU structure.
Kukhombisa khona ukuthi ohulumende lamabandla ezombusazwe e-Afrika anjalo.
And it speaks of the nature and character of our governments that are there on the African continent.
The Pan-African Parliament, ibunjwe ngo 2004, katamalunga ayo, ngabameli bamaphalamende amazwe e-Afrika ehlukeneyo. Iningi selikhuthaze i-African Union ukuthi ingenele kulolu daba. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ni uThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders, uMandla Mpofu, ukhathazekile kakhulu ngokungenelisi ukulitshayela emambuleni kwabagadli beqembu lakhe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lamadlulanyama lizadibana leqembu lebolayo esithi ngensonto emdlalweni walo wesithathu kumncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi kuzamile abadlali bakhe babe bukhali bengabhekana lamambule.
Ngiyathabanga hlohlo kuthi angahlohli amagoli engabe ngiwafuna, ngikwanise ukuhlela ibhola elilodwa ngegame iChiefs party. Yikho lapho embona ngani ngifuna ukusebenza kadalana njengomqeqeshi ukuthi ngingathola njani amadlulelo ukuthi ngize ngiyefika phambili sithole amagoli phambili. Yikho lapho ekumele sisebenzise ngakho kakhulu e-training and sisebenza ngakho imini yonke lihambize lejoni sizame ukuthi sithole amagoli.
Kweminye imidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namhlanje, iqembu lewawa leTriangle yabe ngujikilobhanqa 1-1, okutsho ukuba omabili la maqembu athole umklomelo wawo wokuqala kusibaya sikagroup 4 njengoba inqotshwe kwimidlalo emibili yabe idlale phambilini. Kusibaya sikagroup 1 iqembu leDynamo seyinqobele zeBC Caraba nge-1-0, okutsho ukuba selibuyele ladlala esiqongweni sengalane yemiklomelo le miklomelo eyisikhombisa, kuthi ngemva kwaloku leqembu leCapes United lona elinqobele iRentals nge-2-1 ngolwesithathu. Kusibaya sikagroup 4 iqembu leNgezi Platinum Stars ilo selihle phezu kwengalane ngemva kokunqobela FC Platinum nge-2-1 emdlalweni obusemandaba. Iqembu leNgezi Platinum lile miklomelo yithoba munomunye, kuthele FC Platinum lile miklomelo yisithupha, njalo lele FC Platinum liqede selilabadlali abasilele ngoyedwa ngemva kokuba imvimbi uGift Bello etshengiswe ikhasi elibomvu. Imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu leHarare City ezanqikelana khona lele iRentals enkundleni yaseNational Sports Stadium ngehola letshumi lanye ekuseni. Iqembu leManyika Diamonds izajukana lele Black Rhinos ngehola lakuqala emini enkundleni esakupva, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leBulawayo Chiefs lizabondana lele Chicken Inn enkundleni eBarber Field. Ngensonto iqembu leHada lizadlala lele ZBC Caraba enkundleni eNational Sports Stadium ngehola letshumi lanye ekuseni. Iqembu leCranbourne Bullets lizadibana lele Tenex nasesakupva ngehola lakuqala emini, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leHighlanders lizadlala lele Bulawayo City emagumeni ngehola lesithathu emini kulomdlalo ogobhozisa amathe enkundleni eNational Sports Stadium, lapho iqembu leCapes United lizadibana khona lele Dynamo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Ngathi ngisikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umcimbi wezemidlalo yokuzithokozisa weBulawayo Arts Festival. Selidumela eMansumpeni kudaba lokhetho amabandla ezombusazwe esemadasadasa. Idale lePhalamende yamazwe abensundu elePan-African Parliament selisolo kakhulu ngemva kokuqhamuka kwedlakela emhlanganweni walo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-fast 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.